amapolisa elo in order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzi wami bambuza ukuthi ngingabe ngingaphi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingaphi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abelweni oda kwabuya amapholisa awe-ZRP behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasosha ahamba echaya abantu, edubula abantu, kaso masosha akhe. Izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasosha lemibhobho. Lithini ngaleyo mbiko?
Kuyagida ingqondo ukuzwa umbiko onjalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge-AK-47 njalo amasosha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala ku-amari so lawo masosha okuthiwa batshontshe izigqoko zamasosha batshontsha lo mbhobho bangene njani ku-amari ye-ami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabegede le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapholisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapholisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangahambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayunifomu amasosha.